ezindabeni zethu lamhlanje. Zithukuthele izalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ngokwethulwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende esithi abantu abokuza sebethumbe amanye amalokitshi kulelo lizwe. Abesifazana bathi bafuna ukuncediswa nguhulumende ekwembeni okujiyeneyo kwele Zimbabwe. Sizaxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezikuhlelo lweMandela Washington Fellowship okwamanje kwele Melika. Umgcini sihlalo weHighlanders Football Club uthi abalandeli beqembu leli akumelanga bazondele ukusuka kukaRodrick Mutuma osekuqembu leYadar. KuLive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngabesifazana abemba okutshiyeneyo abathi bafuna ukuncediswa kumabhizimusi abo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.